disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtolazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 1 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani lasebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane, kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May, sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya, kuthi eziningi sezilahlekelwe yimisebenzi ngenxa yecoronavirus.
Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini.
Abaphila ngokuthengisa bakhala ngokuthi uncedo abaluthenjiswe nguhulumende abakalufinyeleli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abaphose bangene kumakhulu ayisikhombisa, 672 abahlolwe umkhuhlane lo izolo, abedlula amakhulu amane batholakale bengelawo. Impumela yokuhlolwa kwabangamakhulu edlula amabili, 261 abahlala eHarare, ayikaziwa. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni wonke jikelele, umkhuhlane wecoronavirus usubulele abantu abangu 233,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu, 3.3 million. Ezwekazi leAfrika khona usuhlasele abantu abangu 37,402 njalo wabulala abangu 1,598. Asebesindile bangu 12,248. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya, njalo eziningi sezilahlekelwe yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa imisebenzi ibivele isilela eZimbabwe, umkhuhlane lo wenze umumo waba mubi ngamandla. Ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo sokudale ukuthi abantu abanengi abaphila ngokuphanda bathwale gadalala ngoba bengasela ndlela zokuziphilisa. Amankampani amanengi lawo avikwa esesehluleka ukubhadala izisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo, yena othi kuyadanisa ukuthi ikhefu lezisebenzi leli linazwa esikhathini esinje.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May, sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka. Besingakuboni lokhu kusenzakala. esingakutsho singathi njeni yisifundiso esikhulu kakhulu ukuthi abantu kabahlale bezilungiselele ikusasa phela ayiyazakali ukuthi imi njani aluba nje umnyaka uthe uqhamuka sikwazi aluba sasizakwazi ukuthi nxa sokuthe kwabanje singenzani ngokubona kwethu isifundiso sifundile akufanelanga ke bese sikhala nje sigoqe izandla sokufanele siziphakamise phela njengezisebenzi singenza wani ukuthi sibe sesisakha inhlanganiso eziqinileyo inhlanganiso eziza kuthi nxa amamembazi ke kumbuzulu esehlangene le ndaba enje kube zinhlanganiso ezigwanisa ke ukunceda kufaneleke njengezisebenzi sibambane sakhe lezo nhlanganiso.
Kukhona yini ongakutsho kuhulumende ngalolu suku?
Sibona ke engani ke ohulumende abathize ungani bajunyiwe ngomkhuhlane lowo kade bengalungiselelanga sibone izibhedlela zingekho imbheda ingekho ezibhedlela amaphilisi engekho imitshina efunakalayo ingekho kuyisifundiso ukuthi asigcine nini phela sigcinela ikusasa singathi ngesilungu ama-reserves phela ukuthi njengoba amakhampani esebhidlika sibanikani njengelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Iningi lithi lanxa uhulumende esithi sesungule inhlelo ezithile zokuphathisa uzulu ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umahluko awukacaci ngoba ukudla, amanzi, imali lokunye kulokhu kungabambeki. Inhlelo lezi zigoqela olokuthengisela abantu impuphu besezindlini njalo uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo ukudla lemali. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abakazifinyeleli zonke lezinhlelo.
Uhlupho lukhona ke ukuthi imisebenzi yethu imile njengabantu abaphila ngokuzisebenza. Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga ngoba abantu sebetshona besezindlini. Kutsho ukuthi ke means of livelihood has been seriously affected. Abantu sebetshona behlezi ezindlini, ababelakho ababekulondolozile sokuphelile. Enye into esihlukuluzayo ukuthi sithenjiswe ke i-cushioning allowance kumbe i-COVID-19 mitigation fund le ekhulunywe ngayo nge-phase 1 ye-lockdown. Kodwa ke sacelwa ke ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa ke sihambise ke ama-details ethu through ama-associations esisebenza ngaphansi kwauhulumende ke uza kuthi ke ancedise laba bantu abalahlekelwe inzuzo ngemali ke okuthiwa ke i-cushioning allowance. Leyo mali lokho eyikhulunyweyo asikayitholi. Besibuza nje amalunga ethu kuma-ward phose wonke akabulawayo ukuthi kambe ukhona oseyizuzile yini. Thina kwethu i-organization association lama-members akakho sethe wayithola leyo mali kanti njalo into esukuluzayo ukuthi leyo mali ngokuzwa kwethu kukhulunywa nge 200 pound i 200 pound kambe ngasikhangele i 21 days ingaphilisa umuntu na lesifisa ukuthi ngawuhulumende la uyenza nje ahambelane lesikubona kubo makhelwana bethu amazi sathelane la ukuthi at least inxa bengathi ifamily nganye yine equivalent ye 50 kg impufu ama cooking oil ukudla nje okungenza abantu baphile okwesibanga soneso ese 21 days kungenjalo asibona uhlupho olukhulu kakhulu ezindlini lapha indlala sizi siqalisa ukuthi ihlasela abantu
ukuxotshwa kwenu ku Fifth Avenue kobulawayo kuliphambanise njani njengabantu abathengisayo
iningi lamalunga ethwa laphana sebedilikelwe ke indlela zokuphila indawo akade bephila kiyo indawo ekade ilama-customers abo sisola ke futhi konokho ukuthi uhulumende kazange anike lama-councils anike kanye lathi ithuba lokuthi sizilungiselele kumbe sinike ithuba lokuthi basibize lathi sibe lokunye esingakutsho like esingathi ngamanye amazwi i-stakeholder involvement ukuthi basinxuse kulowo mhlangano lathi siyetshela lwasinikwe inothisi eyaneleyo ngaleli nyathelo uhulumende aselithatha sibona ingani lokho yikubamba abantu ngendlela embi
umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lanxa abanye bekhala bakhona asebelutholile uncedo kuhulumende
akula hulumende sibili singathi for sure sibili uzabe eredu lanxa kubuya lokhu akubambe kodwa lokhu imizamo esiyibonayo eyenziwa nguhulumende wethu ezimbabwe iyatshengisa sisi ukuthi hhayi khonokhu okukhona abangabe belakho bazama ngamandla wonke ukuthi bona kube kubambeke kwehle kuye phansi siyabona bayazama indaba zama-PPEs siyabona bayazama indaba zendawo lapho kuthiwa bona ngama-isolation centers bayazama sibili kuyabe kunzima singela lutho kodwa kunoko khona hhayi bayazama sibili lapho lathi kumele sike sibatshayele ehlombe ye akusoze kube 100% kodwa hhayi ukuzama bayazama
ubona kusenzakalani kumnotho welizwe ikakhulu kwezamabhizimusi lakunhlelo zemali
ngemva kwe-COVID-19 impilo ayisoze yafa futhi yaba njengalokhu ebeyikho khona singakafiki kulesi sigaba abaningi bazalahlekelwa imisebenzi amabhizinisi amaningi azavala ayihleke ukuvula imali izatshabalala lokhu akuqondananga leZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele so kuningi sibili okuzaguquka kuningi njalo ongasoze kwakubuya futhi kwaba njengoba yikho lokhu obekuyikho khona so kudingakala ke kubana sibopha amabhandi sibopha amajambo sizilungiselele akusoze kube yimpilo efana nayo sibili nxa siceda ukulwisana nalowo mkhuhlane lo legciwane leli ele-coronavirus kuzaba nzima kakhulu sibili kodwa ke singabambanani sonke sizame ukubana sikhangele ezentuthuko hhashi ezepolitiki singazama ukuthi kona sidobhe lapha lalapha lalaphana noma nje njengoba ngisisho impilo ayisoze yafa yaba njengakhonoku eyebe iyikho khona singakafiki kubanga leli elegciwane le-COVID-19 abelungu bathi kona life will never be the same again
umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sezanu PF ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele-Mozambique izolo njengomkhokheli wogatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-SADC lapho akhulumisane khona losowabo wakulelo lizwe umongameli Philippe Nyusi ngodaba lwabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo asebevuke eseganga kwele-Mozambique kunsukwana ezedluleyo amasotsha akulelo lizwe abulale abahlamuki abafika phose amakhulu amabili ngemva kokuba bebulele izakhamizi ngokwesibili ukuthi uMnangagwa asuke elizweni selokhu lavalwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus Umnanga kwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ehlawulelwa ngemali enengi kakhulu ngehola linye. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla.
Kanti umongameli angithi kumele akhangele ukuthi isizwe sakhe simi njani, siphepha njani, senqabela njani umkhuhlane lokhona. Kakuswelakali ngitshola kancane ukuthi abaphathi ntambo kumbe abaphathi bamazwe omongameli ingabe ngobani badlalise bachithe isikhathi besiyakhangela ezakomakhelwane khona lapha egumeni labo kusishamalangabi ethusayo. Uhambo wakhe khona lokuyafika kwenzeni, uza hamba ayibona lapha ukuthi abaqeda abantu akhulumisane labo kumbe kuyaxoxa njengoba nje vele exoxelwa ukuthi kuthiwa kulalaba abadlulisa amalawu ngahlale phansi ekhaya njengobaba womuzi, lokhu uza kubona umbhuqazwe lo ungedlula.
Kodwa nxa sikhangele udaba alulandayo, asodaba oluphuthumayo kakhulu na olungayenza ukuthi ahambe ngesikhathi lesi ese-COVID-19.
Ayikusilo daba olungachithelwa imali yelizwe engekho, abantu bengela ama-gloves bengalala ukuthi ayi-protective clothing bezambatho zokuzivikela emkhuhlaneni lo. Kuyethathwa iflemachina ilanda kuyakhuluma udaba olungelani laleli lizwe. Ukudlelana kwabakhokheli bamazwe yebo siyakubona kuqakathekile, kodwa akulanto engaqakatheka kwedlula impilo yabantu bonabo bakhokhelayo. Abantu laba bangasala bengelelwa isifo leso wenosuthethe imali yonke ichitha usiya khona le ngendiza yokubolekwa. Nxa ulonembeza kambe uza kuzwa njani? Into le kakuswelakali ukuthi alubhade njengoba ngithile. Kakukhulunyiswane ngobucwepheshi bakulezi nsuku indaba iphele, ngoba akula muntu ngitholedwa okumele aphumele ngaphandle kwelizwe. Engathi thina nanku sikhona ezindlini, amabutho amapholisa kuyanyakazela labo bahlalana ezindlini, hlalana ezindlini. Kanti angithi nxa umthe kumele uqalise ubonakala ngayo ukuthi yena wenza njani. Ayikho ukuhlala egumeni lokhu uhamba uyingaphandle kwamazwe usiyakhuluma indaba ezingelani labantu bakho. Ezinye indaba uyaziyekela uzibeka isikhupha uthi usukhuluma ngazo nxa isikhathi sifikile. Atsho kwakhathesi okwakhathesi bonke abakhokeli bamazwe ngabahlale phansi bachume emazweni abo banakekele abantu laba ababakhokhelayo.
Khonoko kwenziwa ngumongameli siyabona ukuthi ngokwesibili ephuma phandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lona kuthiwa livaliwe. Kungakutshengisani lokho?
Ukuphuma ilizwe kuthiwa livaliwe kutshengisele ukuthi livalelwe abanye. Yena kayishiywa lapha ngoba ngabe ngowalapha ndila enxa yelapha kuvalwa ilizwe kuvalelwa wonke umuntu. Kutshengisela ukuthi vele kanandaba lokuthi kwenzakalani kwabanye abantu.
Umnumzana Thande Kozintimkandla ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kase nelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo udinga imali engange 22.75 million US dollars eyokuqhuba inhlelo ezizaqeda udubo lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Iphephandaba leHerald lona libika ukuthi uhulumende uzakhulula ezinye njalo izibotshwa phansi kohlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuxolela abapikayo. Sobu isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
njani basakazi abahle baka Studio 7 ngibulise nje nabalaleli ngithanda ukudlulisa nje okuncane okusenhlizweni yami ukuthi kathi yindaba lomkhuhlane nanku uyangena wecorona yindaba kathi umkhuhlane lowo ma ungena kuphithwa amaphoyisa ngokuningi kuphithwa namasosha kathi lomkhuhlane udinga izibhamu nokuthi abantu bechaywe noma lomkhuhlane udinga ukuthi uhulumeni akhuphe yena umuthi omningi awufake ezibhedlela kakhulu-ke ezabelweni zakithi komthwakazi awufake nje ezibhedlela umuthi ugcwale nje indawo yonke ukuthi abagulayo bekwazi ukulashwa eqhathe ngamanesi futhi akuyakwazi ukubhadala odokotela namanesi bekwazi ukuthi besebenze labo bantu besize imphefumulo yabantu abasebanjwe ile corona sicela ukuthi-ke lapho umnangagwa ayibhekisise kahle le ndawo cethi umnangagwa ayibhekisise kahle le ndaba mpela bekho nje okusenhlizweni yami nami ngiyabonga kulokho mthandeni umasiza ngisekresta ngisejohannesburg ngasekresta ngobuhlala mthandeni lo ngiyabonga
ubonani basakazi be-Studio 7 mina igama lami nguThembelani Dlamini ngiseBotswana hhayi uhulumente siyakubona lokhu thina abanye siseBotswana sibesifiso sokuhamba ekhaya kodwa-ke manje okwakathesi akusacaci-ke njengobona sokungezelwe i-21 days phezu kwe-14 asikwazi ukuthi kungabe kuliqiniso okunganani lokhu ukuthi sokuthiwa 21 days manje i-21 days lezi useZimbabwe nendlela okuyisimo ngakhona ngizibuza ukuthi khona kuyabe kunjani-ke silesifiso sokuthi sibuyele lathi ekhaya cause i-lockdown leyi senzele kuhle thina abanye lapha silapha asazi ukuthi kuyavela ngani hayi inkosi libuse be-Studio 7 nizomsebenzi ocacayo
ubonani basakazi be-Studio 7 salibonani maZimbabwe okhulumayo ngu-Scott Mpofu endaweni yasempoyinz egwenela engikhala ngako mina kakhulu ukuthi lulwazi ukuthi abantu abatholise ulwazi abantu abatholise ulwazi ngalo umkhuhlane osihlaseleyo bakithi ngoba kunzima kangakanani ukuthi umuntu efe engazi ukuthi ubulawa yini kanti-ke nxa abantu bengatholiswa ulwazi bebekwazi ukuthi noma behamba noma besenzani kule nto enje ethelelana ngale indlela enje so siyacela bakithi ukuthi asitholeni abantu abangaba lolwazi olujulileyo yebo khonoko okuncane siyakuzwa lathi sizame ukubabonisa abanye sibabonayo ukuthi hayi bakithi kule nto enje kodwa-ke besicela ulwazi olujulileyo futhi umuntu ebekwazi ukuthi ezweni kulo mkhuhlane onje sithelelana ngendlela enje and ngingazivikela kanjani ukuthi ngingatholi lo mkhuhlane ngiyabonga
linjani bantu bakithi heyi sizwa kuyakhala lapha emakhaya heyi sizwa kuyakhala ke lakithi hhayi kuzivela hhayi mina ngisegoli ngikhuluma ngiwumondli nje neplant kodwa kwamanje ngisegoli hhayi siyagcwelisa ukuthi uhulumeni nalo nangago ezama nje ukuthi nikela abantu izinto zokudla abantu bephile ngoba esikhathini samanje kuzi ayi siyagcwela nje lasemakhaya khaya ama-reserve efikelele ayisiza rati ogogo bethu khona lati ngoba egoli sivalele lapha kuzi hhayi ngiyabonga ngiyothiya khonapho
ngibengicela ngiyake ngizwe nje ngudonat ncube engidabuke egwanda ukuhlala ngise-South Africa ngiyake ngizwe ezabanye zivalwa ko-Studio 7 ezami nje hhawu sengiyazifake hhayi azivalwa ngibengicela sibili kakhulu ngoba ngiyalibona ilizwe lakithi liphansi kakhulu ngezomnotho ngoba heyi siyabona lapha e-South Africa njengoba ifake i-shutdown nje wonke umuntu uyahola uyathola ukudla baphi ukudla kithi nje ifakiwe nje akula muntu othola ukudla nje abantu bazodla amacimbi nje ezindlini ongenawo ozobulawa indlala mathi uyaphuma phandle nakho amapolisa namasosha ajosekhona ngembongo siyacela nje ukuthi hhayi ubaba umnangagwa nje ayikhathe le nto le siyazi ukuthi khona isifo sikhona njalo akula muntu ongathandi ukufa kodwa kuzoba buhlungu futhi ukuthi ulambe usendlini ongakwazi ukuphuma ngokuthi uyaphuma phandle uhlangane nezilwane sezikhona ukuthi uyafuna impupho uyithole emashopu siyacela nje ukuthi nxake uyakuzwa naye azame ukusiza nje asisizele abantu bakithi abe nesihlelo ngoba siyazi bona nabochiwenga abanayo le ndaba ngoba badla zona imali zethu ezelizwe-ke ezabantu ezelizwe-ke ngoba badla mahara amashopu athengelwa mahara yilizwe laba bantu-ke abangakwazi ukusizwa yili lizwe-ke
labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Africa lithi abantu abangamakhulu phose amathathu 297 babanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Lokhu kukhuphule inani labalomkhuhlane lo kulelo zwe laya ku-5,647. Uhulumende wakwele DRC yena uthi umnotho walelo lizwe ukhangelelwe ukufiphala lonyaka ngenxa yomthelela we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebelahlekelwe imisebenzi kuleli lizwe ngenxa ye-coronavirus kumaviki ayisithupha edluleyo selisedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30.3 million. Umnotho welizwe wona usufiphele ngesilinganiso esiphose singene kokuhlanu ekhulwini i-4.8%.
Dela
kobo kobo ehamba loba jila besabela kamnandi lapho ingoma ethi kumbule khaya. Ukuzipheta ezebuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000. Ele Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi ele Workers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya njalo ezinye sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Eyami impelaviki isiqalisile. Lani libe lempelaviki enhle. Yimi owenu uNtungamilinkomo.